Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 inhlangula 2020 uPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalishumi lanhlanu abatholakale bele COVID-19 elizweni izolo. Okwengeze inani lasebetholakele bele leligciwane kwaba ngamakhulu edlula amabili 237. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million.
Besebenza ngendlela efana nale abayenzayo bethatha over i-ZBC lezinye izindawo ngo-2017 beza kwenza ikhu yabo leyana. Bakwenzileyo ukuthi bafike balwisana nabakade bengamagadi awe-security we-MTC Alliance basebengena phakathi bathatha.
Kwethu seyabaningi ukuhluthunyelwa kwabegcwele le-MTC Alliance, isigodlo saleli bandla lisamanyene ese-Harvest House e-Harare ngabecele le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozani Kuphi.
Icembu eza kobonke parental bliss lidabuka etsholotsho kusiphepha kobonke ilayini ngaphansi komlisa umlevu. Ngiyabingelela kakhulu bantu bakithi lonke ngesikhathi esinzima kangaka ku-2020 ntasiphileni sogeni.
Uthi ke uhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi eza kobonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalishumi lanhlanu abatholakale bele COVID-19 izolo. Okwengeze inani lasebetholakale bele gciwane eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amabili 237. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu edlula amabili 202. Kwasinda abangamashumi amathathu lanye 31. Kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbi dolonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi ezedlula izinhlanu 50,920 emhlabeni jikelele. Asebefunyanwe bele gciwane le COVID-19 sebeyizigidi eziyisikhombisa 6.7 million kuthi asebebulawe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 393,775 kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belaleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 163,599 labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,611 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula aziyisikhombisa 70,894 kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhluthunelwa kwabecelele MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa isigodlo saleli bandla lisamanyene ese-Harvest House e-Harare ngabecelele MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozani Kuphi kwethu se abantu abaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-MDC babikwa benze lokhu beqhatshwe ngamapholisa njalo besithi balandela isinqubo somthethwandaba we-High Court sokuthi leli cele yilo elisemthethweni. Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Douglas Monzora uthi akusiqiniso ukuba baphumelele ngoba bencediswe ngabakubutho labasesipholiseni.
I don't need an army to go to Harvest House, do I? I don't need the police to go.
Angibadingi abakubutho mina ukuthi ngiyefika e-Harvest House. Angibadingi namapholisa ukuthi ngiye e-Harvest House. Engikudingayo umlomo wami lesiqondiso engisisekelayo. Ngapha isiqondiso ukuthi kumele inikezwe kubanini bayo lindawo ngendlela engela kubisana. Yikho kanye okwenzakeleyo. Ngisiphatha amandla esihloniphekayo. Njalo ngiyinkokeli uqhobo. Kungakho aluzange lwaba khona odlakela. Akekho otshayiweni. Akekho okhononayo ukuba walinyazwa kumbe kwenziwe enye into embi. Le yiyo kanye indlela okumele kwenziwe ngayo izinto kwezombusazwe kulezi nsuku. Kasilwi.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, ulandisa kabanzi ngokwenzakeleyo.
Izolo ntambama phakathi kobusuku sibone amasotsha awelunga leZimbabwe National Army esiya ku-headquarter ye-MDC Alliance. Esebenza ngendlela efana naleyo abayenzayo bethatha over iZBC lezinye izindawo ngo-2017 beza kwenza ikhu yabo leyana. Bakwenzileyo ukuthi bafike balwisana labakade benamagadi awe-security we-MDC Alliance basebengena phakathi bathatha i-building.
Usibanda uthi khona bezahlala phansi njengebandla ukubonisana ukuba kuthathwe manyathelo bani ngemva kwalesi sehlakalo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi lokho osekusenzakala ebandleni elikhulu eliphikisayo.
Ukhona onguye ozibophanisa imisila ethela inhlabathi ukuthi kulokho akufunayo kwenzakale ukubana amandla awalabo abaphikisayo aphunguke, njalo benelise ukubambana kumbe ukubumba icele eliphikisayo abazalitshela okokwenza kumbe abazazwana lalo ukuthi basebenze lalo ndawonye. Lokhu sikubona ngokuncediswa ukuthi hayi ngangcono leli ibandla lingene ehofisini. Lokhu asikaze sikubone kusenzakala eZimbabwe ukuthi amabutho lamapholisa ayancedisa ibandla eliphikisayo kwezombangazwe ukuba lingene ehofisini phezu kwelinye. Lokhana kuyinto nje esisobala etshengisa ukubana ukhona ongiyojejezelayo, ukhona ongiyothela inhlabathi ezivophanisa imisila ukuthi zilumane kakhulu, yena abe sezithathela ke akufunayo.
Kodwa uMnumzana Big Boy Sibanda, esinye isakhamuzi semzini weSouth Park eHarare, uphambana lalumbono esithi kwakumele kulandelwe isisekelo sebandla.
Ngabe iconstitution yayilandelwe, ngabe konke lokho kwenzakala kathesi ngaba kukho. Bona behlulwa ikulandela i-constitution. So yikho sesibona okhuphe sokuyibo asebethethe yona i-Harvest House. Ngoba ekuqaleni vele othamisa labanye babevele bengayilandelanga i-constitution yabo e-MDC.
Abe-MDCT bathi abakwenzileyo yikulungisisa isimo ebandleni, ngakho ke ongaphathwa kuhle yilokhu ukhululekile ukukhweza udaba lwakhe emthethwandaba. Nimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm itholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa ngu-Gibbs Dube.
Abantu abaningi sebemukele ngenjabulo ukubotshwa kwamapholisa eMelika ababona uGeorge Floyd ebhubha ngesikhathi efitizelwe entanyeni ngomunye wabo. Kuyethiswa kwamanje icala lokubulala umuyi. Abantu abatshengisela emigoqweni bekhonona ngokwenziwa lipholisa uDerek Chauvin kuyethiswa icala lokubulala uFloyd bathi lenze kahle igqweda lesabelo seMinnesota u-Attorney General Keith Ellison ufuna ukuthi kuthoniswe wonke amapolisa abona okwenziwa nguChauvin. UZulu lokhu etshengisela emgoqweni kwelemelika esithi ubulawa kukaFloyd kuveza ukuthi abantu abansundu bayabandlululwa ngabamhlophe kwelemelika. Wayephethe uhlangothi lukahulumende kwelemelika olubona ngezomvikela uRetired General Jim Mattis uthi umongameli Donald Trump akumelanga asebenzise ibutho ekuvimbeni abantu abatshengisela emigoqweni bekhonona ngokubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elimhlophe eMinneapolis. UMattis uthi okwenziwa nguTrump kuveza ukuthi uyehluleka ukubusa ilizwe leMelika. Kodwa uTrump uthi uMattis ukhuluma into angayaziyo. Unkosikazi Mesa Thabane, umkaNumzana Thomas Thabane osanda kumiswa ukuba umkhokheli kahulumende wakwaLesotho usebothiwe. Unkosikazi Thabane ucatshangelwa ukuthi wabulala ikhosikazi likaThabane elokuqala, unkosikazi Lipolelo Thabane, ngomnyaka ka-2017. UNumzana Thabane esiza kugcotshwa ukuba umkhokheli wakwaLesotho. Ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethwandaba ngeviki ezayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho ye-International Foundation for Electoral Systems ibika ukuthi amazwe abugqela eleNigeria, Kenya lamanye asemise ukuqhuba ukhetho ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ithi inkokheli yamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika asethole ithuba lokuncindezela uZulu njalo lokubamba ngamandla intambo zombuso. Kulamanye amazwe abalisa eleGuinea, Cameroon, Mali, Benin leBurundi aqhube ukhetho kusasetshwa ukuthi lokhu kuzamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ulive Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo oludalwe yileli gciwane. Asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kuhlelo ngocingo ngoba lokhu sisebenzela emzini. Uhulumende namhla ukhweze intengo yamafutha ezimota okuyinto ingcwethi ezithi izabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto zonke elizweni. Ilitha epetulo ikhuphuke isuka kumadola edlula amashumi amabili, $21 yaya kumashumi pose amathathu, $28 Zimbabwe dollars. Kuthi e-diesel yona iqonge isuka ku-$20.84 yaya ku-$24.93. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela elizweni. Usibalikhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka utshele idale lephalamende izolo ukubana uhulumende uthenga amafutha ayeneleyo phandle kwelizwe, kodwa okumangalisayo yikuthi akatholakali emagalajini. Abapheka isinkwa labo sebekhweze intengo yelofu eyodwa isuka kumadola edlula amashumi amathathu, $35, isiya kumashumi edlula amane, $44 Zimbabwe dollars. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba kutshera yena othi akaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le ama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiva lukulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu ngoba siyakwazi ukuthi ama policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengalo ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga reviewa yini ama policies akhe uze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hathi ukuthi ugovernor ule poli ule rates yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe i rates zangona zithene kakhulu okuba ngathi kube loduko olunjengalolu esilubonayo ekudringiseni wamafutha.
Lo bayekungumnumzana Masimba Kutshera ocobongula ezomnotho ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Uzulu kanye lezisebenzi zikahulumende ikakhulu ezakubulawayo zikhala ngobunzima asebebhekane labo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, i-CCZ, enyangeni edluleyo, luveze ukuba isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha. Siqinise ngesilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini i-22%. Okutsho ukuthi kudingakala inkulungwane phose eziyisichiyagalolunye zamadola eZimbabwe i-8726 ngenyanga eyodwa. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zihola amadola angaphansi kwenkulungwane ezintathu ezeZimbabwe i-$3,000. Umnumzana Ngqabutho Zondo ongumbalisi uthi ukukhwela kwentengo sokusenza impilo ibe nzima ikakhulu kuzisebenzi zikahulumende.
Kodwa-ke zonke izinto zikhuphukile intengo yazo. Izinto ezinjengejukela kade sizithenga ngabo $2 kathesi seziyi $3 nge-US. Ezitolo lazo lapho kade sesisilela khona izitolo ezingathi lezi ezisemakethi lazo sekuzikhuphukile intengo yakhona. So kuyinto enzima kakhulu kithi esisebenzayo esisebenza kuhulumende ngoba siyazi ukuthi uhulumende kasoze ekhuphule imali yethu inyanga nxa isiyaphela. Siyaveleke sikhole imali efanayo okufanele ukuthi impilo zethu sesisiya zisiba nzima siyagcina sesehluleka ngisho lokuthi sithenge nje okuncane nje ukuthi imuli ikhothe loba sisebenzile umsebenzi ofanayo inyanga yonke.
Umshayeli wemichova umnumzana Lungile Nyoni uthi ukulethwa kwemali entsha yikho okubangela lokhu.
Into ziyakhwela kakhulu elizweni lethu kodwa indaba isekuphakanyisweni kumbe ekufakweni kwemali ezintsha lezi ama-10 lama-$20 abambeneyo yiwo abantu abanqamekelayo. Into lezi zonke besingaziboni imali yethu igcina nge-$5 and nxa sifuna ukuqondisa lindaba kayiqale lapho ukuqala khona yonke into okulinywa khona konke okusukela khona yonke into le singayithatheli phezulu ukuzama ukukontrola intengo asiyisukeleni phansi.
Unkosikazi Norin Moyo ophila ngokuthengisa uthi babulawa yindlala ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla.
Nokukhathazeka ngokukhwela kwezinto okwenzakalayo ukuthi kungenje kwi-lockdown osebenza kufanda emalangeni kodwa ukukhwela kwezinto kuyisimanga sokuthi sidinga ukuncediswa ngoba ukufa yendlala abantwana okuncane sikutholayo akusakwani ngisho izinyo impuphu kodwa lokuncane okungasikho mpuphu kukhwela ngenye indlela okokuthi imali yangikhona ukuthi siyithole siyithola nzima asikwenelisi sidinga ukuncediswa njengabantu elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siza Lobuhle Ndlovu uthi izitolo eziningi sezithengisa ngedola leMelika elingatholakali lula.
Sesiphila nzima khathesi akusaphileki vele ngoba into intengo yakho konke ikhwelile ukudla isinkwa i-cooking oil ukhwelile into zakhona sebebiza ama-rand la ama-US into imali esingayiholiyo sina ngapha uyabuhole i-RTGS ukuthi uzuthenge ukudla udle labantwana vele sekuphile kanzima isinkwa kambe last week sikhwelile la this week futhi sakhwela kambe kwini khona lokhu pho senze njani iholo labe lokho elingakhuphuki kodwa intengo ziyala zilokho ziqansi. Uhulumende wayethe uzabisela ama-prizes ayefanana lalapho i-lockdown angakaqali kodwa lalamuhla intengo ziyala zikhuphuka zisiya phambili.
Isikhulumi senye njalo inhlanganiso yelungelo labathengi National Consumer Rights Association iNakhora umnumzana Effort Ncube uthi ukukhuphula kwentengo yamafutha ezimota yikho okwengezelele ukudula kwezinto.
Konke kweyeme emafutheni ezimota nxa kukhwela lokho lezinto ziyakhwela, kanti kokukhulu ukuthi siqaphelisise ukuthi amandla emali yeZimbabwe ayawa nxa eqathaniswa namandla emali enjengeMelika le South Africa, yikho kwenza izinto zikhwele zisiya phezulu ezinjengabo fuel.
Isisizathu ithi ucwaningo lwayo luveze njalo ukuthi enye yembangela yokukhuphuka kwentengo lokhu ikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe uma liqathaniswa ledola leMelika nemali yakwamanye amazwe angomakhelwane lapho okuwoda khona abezitolo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo sebeqale uhlelo olokuphathisa abadlali bayo abasakhulayo ngokubapha ukudla abecembu lomdlalo wenguqu ele-Talent Vision. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla seqembu le-Talent Vision umkhululi Mthunzi uthi yebo kambe bebephathisa umphakathi ngesikhathi uzulu elisana lo mkhuhlane we-COVID-19, kodwa isenzo sabo siyisibonelo kwabasakhulayo ukuba bengaziphilisa ngokuphatheka kwezemidlalo.
Besihlanyela intanga ebantwaneni ebafaneni labo abadlala umdlalo webhora ukuthi ngalo umdlalo webhora ungafaka ukudla etafuleni. Ngithemba imbulo ezimbili ezintathu ziphekwe izolo zibonile ukuthi ngomdlalo webhola ungafaka ukudla ethebulini ngoba mhlawumbe kuphekiwe khonokho abakutholileyo. Yikho lokhu kuzakwenza ukuthi abafana bethu basebenze nzima labazali babasekele ngoba bebona ukuthi uyiwani.
Abadlali abalikhulu abasakhulayo abadlala kumaqembu abasakhulayo eqembu le-Talent Vision bathole impuphu amakilogramu alitshumi, 2 kg yechukela, 2 kg yerayisi, 750 ml amafutha okupheka, 500 grams indumba, 1 kg isawuto, kanye le 50 grams amatemba umdlali ngamunye. Umthunzi uthe bakhangelele ukuphinda njalo bephathise abadlali ngokuhamba kwesikhathi.
Isipho sethu lesi sokudla sibona ngani sizancediswa kwamalanganyana nxa kuvuma asoze kube yinto yelanga elilodwa. Izathi kungatholakala siphinde sibakhumbule futhi abantwana ngoba sisesephakathi kwayo i-corona.
Iqembu le-Talent Vision leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 njalo ngelinye lamaqembu ambalwa lokho esenelisa ukuba ephe abadlali iholo labo loba kungelamadlalo edlalwayo kulezi nsuku. Abadlali abaphiwe ukudla ngolwesine ngabadlalela amaqembu abasakhulayo abalisa i-under 13, i-under 15, i-under 17 kanye labadlala kuqembu labo elidlala kusigaba sika-Division 3. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liziki sileqembu elicula umdumo weRuma elizibiza ngokuthi Ezakobonke, lona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Dabuka phansi le-echolocho kodwa njengamanye amaqembu avela eMathebeleland amanengi licula likwele South Africa. Umkhokeli walo uBlessing Luphahla.
Niyabingelela kakhulu esizwe sakithi lemhlaba wonke jikelele lapho kufinyelela khona umsakazo weStudio 7. Iqembu ezakobonke Parental Bliss lidabuka eCholocho kusiphepha kobonke iline aphansi komlisa uMlevu. Ngiyabingelela kakhulu bantu bakithi lonke ngesikhathi esinzima kangaka ku-2020. Ngitasiphileni sokuyena.
Idlalade leli lilengoma ez eziyisishiyangalombili ezigoqela eyisihloko salo ethi selimathunzi, izingozi, inkomo yobuthongo kayikho, kanye lale ethi umhlaba awusazili. Ukuthenga idlalatelelo luphahla balithola ngaphi njalo njani?
Inamba yami ithi 0844383835. Ngiphinde futhi 0844383835. Ungaxhumana nami khona lapho, ngiyabe sengizokwazi ukuthi kuyiphi indawo, ngikwazi ukuthi sikusize njani ukuze uthole umculo wethu. Liyeza futhi indlalade elinye elikhona elizobe likhuluma ngayo futhi yonale indaba yecorona, udlalade letshelitsha elesihloko esithi umnikazi webhasikili. Ngiyathembisa izobe ikhona ngoDisemba.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Bengicela ukuthi bethenge ama-CD yethu angama-orijinali ukuze lathi abaculi sikwazi ukukhotha sisapothe imdeni, ngoba ma besiyathenga kuma-10-10 kuyasilimaza kakhulu. Yikho kakhulu ade ngigqugquzela ukuthi abalandeli ma bengakwazi ukuthi bethenge kithi no ama-orijinali. Kuzasiza kakhulu ukuthi lathi sithole isinkwa, ngoba ma ungabe bethenga ama-10-10 thina sithole ilitho njengabaculi.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kobonke ngale ethi izala abantu, yona ekhuza abadlwenguli labahlukuluzi babesifazana.
Ngakagqibi uhlelo lethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Wethuse abaningi kuhluthunelwa kwabecelele MDC Alliance, isigodo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecelele MDCT ekhokhelwa ngudr Kuthokozani Khuphe. Uhlelo Woza Friday lamhlanje besileqembu elicula umdumbo werumba elizibiza ngokuthi eza kobonke. Olivalelisayo uCractus Jeremiah yisithi libe lempela sonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.